laloba inengi livumelana ukuthi lezi zithezo sezibisela muva intuthuko elizweni uzolutho kungumlando kahulumende ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu ukuze engatheziswa yilawa amazwe. Uzulu weZimbabwe ukhuthazwa nguhulumende ukuthi abuthane endaweni ezishiyeneyo kusasa ukuze athaye itoyitoyi ethengisela ukukhonona ngezithezo zomnotho ezetheswa eZimbabwe ngesikhathi sombuso kwayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe. UNkosazana Lungile Masuku isakhamuzi seGwanda uthi uhulumende weZimbabwe kumele aqala azinuke amakhwapha alwisane lenkohlakalo eselizweni engakakhaleli ukwesulwa kwezijeziso lezi.
Kuningi laba abakukhangelayo kumele siwulungisise esise sihluleka ukulungisa njengelizwe. Asiqaleni sikline indlu yethu ngapha singakakhulumi ngokwama-sanction. Kade singakhangela izakhi yenaleyo iyaqalisa ukuthi ibambe abama-corrupt officials. Umuntu uyabanjwa namhla kusasevuke sekhuthile. Ukhangele onasa ezabo-command agriculture zona lezi zidliwe zadliwe but still thina siyabe lokhu esiblema ama-sanctions.
Amazwi akhe asekelwe lilunga lebandla le-MDC umnumzana Thandeko Zindimkandla othi izithezo lezi zaba khona ngoba kwakukhona okumele kuqondiswe okwase kuphanjanisiwe.
Uhulumende lo kumele akunanzelele ukuthi umhlaba uthi amalungelo abantu asemqoka kwakho konke ngobana akulanto engenzakala amalungelo abantu engenziwanga kuhle. Ngakho-ke nxa amalungelo lawo elokhu esephulwa nsuku zonke abantu betshaywa benyamalala bebulawa kangiboni ukuthi isibili kulo muntu ongaba lensizo ukuqhubeka esincede. Izijeziso zenotho yikutshela laba ababusayo abagangayo abaxhwalileyo ukuthi yilani umkhuba wento omubi.
UMnumzana Malathi Nkomo ebandla lezanu PF uyakulandula lokhu uthi lebhilithani lethula lezitheziso njengendlela yokuphindisela kulandela uhlelo lukahulumende lokuthathela abamhlophe umhlabathi.
Ukuba khona kwama-sanctions lokhu sokuphambanise impilo zabantu abaninginingi sokuphambanise amabhizimusi aleli lizwe lakithi kweleZimbabwe ngoba ukuthi abantu baze baphile ikubana belakudlelwane lamanye amazwe ngoba awungeke phela uthole yonke into elizweni lakho. La ma-sanctions okuthiwa akhona izijezo zenotho lezo ngokubona kwami nabona kwizijezo ezile ezingafanelanga ukuthi ngabe zikhona bajelisele ukuthi indaba bona basukume mama bathi bafuna umhlabathi wabo.
Ocubungula ngezombusazwe Mnumzana Mlamuli Nkomo uthi iloba yiliphi ilizwe lilakho ukuzikhethela abangane kungakho leBrithani leMelika akalacala ngokwetheswa leZimbabwe izijeziso.
Balelungelo njengamazwe azimeleyo ukuthi bathi asidlelani lozibani or lozibani kungenxa yendlela aphatha ngayo yo ama-citizen alelo lizwe. Kufana neZimbabwe nayo ilelungelo lokusho ukuthi sidlelana lobani ngezizathu ezithize kasidlelani lobani ngezizathu ezithize.
UNkomo ugcizelele wathi uhulumende wakuleli kumele ahloniphe amalungelo ezizalwane zeZimbabwe.
Indaba yama-sanction le ukutshaya igabha nje elibanga umsindo kungela lutho olwenzakalayo. Abantu beZimbabwe kakhulu bahlutshwa nguhulumende wabo sokungathi sokulobusela obuningi obenzakala kuhulumende. Abantu beZimbabwe bayahlupheka, bahlutshwa kakhulu ikungaphathwa kahle nguhulumende wabo, kabahlutshwa ngama-sanctions.
Uhulumende wakuleli wethule isinqumo sokuthi kusasa mhlaka 25 Mfufu kube likhefu ukuze abantu bengayi emsebenzini ukuze bathole ithuba lokutshengisela bekhonona ngobunzima obudalwa yilezi zijeziso. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.